Tinanje inhlanganiso emele uzulu esikuzimisele arithmetic ufuna ngani kuthiwa kakusoze kusebenzi ngoba lolu hlelo kumele lubanjwe yi-Ministry of Local Government ibambene lo municipal ambingathi yi-City of Harare. Sathola ukuthi kathesi edolobheni le-City of Harare, i-City of Harare yona kayibambekanga ngalelo hlelo. I-ZANU-PF njenge-political party ime outside ngathi ama-structures kahulumende kumbe ama-structures e-local authority ukuthi bayenze lolu hlelo. Bayithatha ngaphi bona i-authority yokuthi baqalise uhlelo lokuthi bekhangelisise ukuthi umhlaba uhamba kanjani kumadolobho ngathi azimele wodwa. So lokhu akuhambelani lo mthetho.
Sibonile ukuthi bekuhlangene abaphathi ntambo bakahulumende, amakhansila labanye. Libone ngani ingabe bakhona yini abanye ababuyileyo kulo umhlangano? Njalo sesiya phambili lokhu kungakhathaza ngani?
Lokhu kungakhathaza ngokuthi sithathole ukuthi iZANU PF yiyo eqala udaba ngathi lwama illegal takeover womhlaba weMini West of Harare. Ngama-2013 elections uPresident Mugabe wakhuluma wathi lapho khona hlala khona apho. So yibo abaqala ngohlelo lokuthi abantu bazihlalise nje bangalandeli umthetho wedolobha. Khathesi lokho abakwenzayo singathi yipolitics ngoba siyabona ukuthi ama-elections aseduzane abantu bayadilizela izindlu bafake lapho ababantu bazaphinde futhi balandele iZANU-PF ukuthi into esalifakayo lapha kumele lilandele umthetho kumbe kumele livote ngale ndlela. So lokho kumele sikukhangelise ngama-elections azayo ngathi singathi ama-by-elections azayo ngoba siyakwazi ukuthi iZANU-PF kayile ama-policies esingathi alelongeviki kumbe singathi ayahlala okwesikhathi eside. So nalokhu sikubona nje njenge politics ezenziwa nguhulumende ezokuhlukumeza abantu abasemadolobheni ukuthi bavote ngendlela ethile.
Sesikhangela labo-ke asebedilizelwe izindlu. Ungathini ngalesi senzo?
Kumele izakhamizi singathi zikhangele ukuthi nxa umuntu kuthiwa uthenga umhlaba edolobheni kulama nyathelo amaningi okumele awakhangele. Kule ncwadi eziningi ezivela kumasipala ezinjengepermit yokwakha, ezinjengeplani yendawo leyo, le offer letter evela kumasipala kumbe evela kuhulumeni, uzathola ukuthi ezinye izakhamizi bayakha bengela amaphepha lawo. So thina njengenhlanganiso ezimele abantu ngathi sile ngqobe yokuthi kumele sifundisane ukuthi ukuze uqalise ukwakha kumele ulandele ngathi izigaba ezingaki, iwabi amaphepha okumele uwabambe ungaqalisa ukwakha. So ezikhathini eziningi siyazingenisa edubeni ngoba siyaphiwa umhlaba ngama-politicians bese siqalisa ukwakha singalandelanga umthetho. Kodwa nxa abantu sebeyakhile khathe singujuni kulo mqando, uhulumende othi umele abantu kumele alandele esingathi yi-procedure ngoba i-constitution yethu yeZimbabwe iyakhuluma ukuthi kungayenziwa ama-demolitions kumele kube le court order kumbe singathi i-high court order enika igunya lokuthi umunicipal kumbe uhulumende adilize lezi zinto lezi zindlu. Uzathola ukuthi khathesi ngathi leyo procedure kayizange ilandelwe. So yingqobo yokuthi kumele bahambe baye e-high court bamise la ama-demolitions ukwenzela ukuthi ukhangelisise ukuthi lowo mhlaba waphiwa kanjani ngoba sile right esingathi i-right to housing ekhona eprojekthi leyo kusisekelo sombuso se-constitution.